owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi kalisasebenzeli uZulu uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele eParliamente namakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise.
Wonku nasi taathula mashoko ekuti taakuvhura nzira itsva gwara idzva mafambiro matsva tinoona kuti panga pachiita musikanzwa tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe
tikuvonile kuti vandla reli sezezandleni ezimbi kakhulu zisedi tutinwe libandla lezanu pf libambisana labantu abangamahlonganjele abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lo mbuso ezikhwameni zabo ngakho-ke sithethele sincumo ngoba sesibone ukuthi asiyindawo xa ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-ccc esikwenzayo sikufaka ezandleni zikankulunkulu njalo sibona ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe lezimbabwe ngoba leli lilizwe lomuntu wonke hhathi elibandla lezanu pf.
Okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuthi luzakwenziwa mhlaka-3 Nhlolanja lonyaka. Sekuvinjwe abanye njalo ababekudalela ePhalamende lamakhansila ebandla le-ccc ukuba bengancintisi kukhetho lolu. Uchamisa uthi kusobala ukuba i-ccc isingenwe zimpehlane ezibambisana lezanu pf ngakho-ke sokuyisikhathi sokuthiya ibandla leli. Isikhulumeli sebandla le-ccc umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu. Kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu pf umnumzana Farai Marapira uthi uchamisa ngontando kayiphikiswa.
ZANU-PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but for this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that
thina njengezanu-pf asithandi ukukhuluma ngalokhu kwenzakala kumabandla aphikisayo kodwa ngalokhu sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amazimbabwenzi babuyelile njalo kuma-by elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usola inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele ukhetho oludluleyo.
Ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla le-TPC ngibona ngani ngezinye indlela kutshengisa nje ungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba umkhokheli uyindoda engumkhokheli wenza unganyeli abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma ungumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani hhayi khona ukuphokuphuka uthi sitshiya. Uyafana lamanje azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi leqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
ukuthi sikhangelelwa ngabantu abaningi emva kwengxabangxoze ethu senzakala okuye kwenzakala ngendlela kwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzola. Sokuyinjayelo njalo emabandleni ebandleni opposition zakithi ukubana upresident mangayitshiya ibandla lihlelidilike.
Isikhulumi selinye icele ele-ccc elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Ziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu.
Ukuthiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho redi ukuthi iqhasane labantu thathe uzibuse eZimbabwe utshengisele ukuthi yena ngumuntu osofish ukuthi yena nxa kungakhambi ngendlela yakhe akulanto eyenzakalayo angcono kuyekele.
Umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi kuyadanisa osokusenzakala kusisisi
okwenzakala ebandleni lethusi yethusa kuyadanisa ukubana odengumongameli avuke nje esesithuse chiye ibandla
akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhanane omkhulu wedolobho leli esithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobe khokhela ibandla lesisisi yibo bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.